Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezegqekeni mthembo yemhlabathi bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wodlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzanxa umgabe ecabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho ngo-2008 wathi kuphenduka mna zahamba ngiyebulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe bamesabela umongameli uNelson Thamisi ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ibandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezanu PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kugubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo bethathiwe ofisi. Kodwa abanye abazaphila. So mina wami umbono usekuthini abantwana abafuyi bahlathe sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli salelibandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu PF esithi kumele lichiyane lodlakela. UChamisa obesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBushnuff loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame emaswingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Ibandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zompopo nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamachumi phose amabili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxelo mnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikukutshengisa ubuntu khonoko ukuthi nxa omunye wethu ethe wonakalelwa kumbe wazibonela ngokuyishemba wena hayi sithi bana simncede simthengelenye imota loku abakwenzayo ibuntu yisintu. Akula ntembi sibili mina ngeke ngasola lutho sibili. Even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnangako kuthi ba umnangako anila enye imota wanini So it's a good gesture by the people.
Social responsibility, Baba Golide, you put the lama taxes are when you get paid. It's paying your taxes. You go to a social responsibility. Who government, the government, we government then is he sends umsebenzi wokuthi it had his Malaysian service.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma endawonye loMnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Zimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebe banjwe lumkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437 okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. Kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Lelinyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi indaba ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Jobhahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi iJackson yePfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson yePfizer eyodwa hatshe ezimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikabangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa loba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzalo isizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa, unkosazana Sinanzeni Nyati, uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana amvumelani lakho. Njalo kumele kube nesivumelwano emzalini nomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami, ngoba kusasa ma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove or what.
Kodwa-ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo uNkulunkulu ngeke avume. Yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila, bazavikeleka. So mina wami umbono usebuthini abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunywa seUnited Nations unkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezetheswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZanu PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizinisi ibhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ngcweti kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi Melika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace ba. Ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahlonipha amalungelo abantu ezingahlonipha iconstitution. Ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe iconstitution, zihloniphe umthetho, zihloniphe amalungelo abantu, zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe, ziyeke icorruption. Kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba abalutshwane lamakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho ikukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuke susiwe uma bengahloniphi iconstitution, bahloniphe amalungelo abantu, bahloniphe umthetho, bayeke ukutshaya abantu, babe lokhetho olukhululekileyo, kungenzeki konke lokho esikubonayo. Yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo. Nxa bengafuna ukuthi aqhubeke, kabahloniphe umthetho weZimbabwe, iconstitution yeZimbabwe, umthetho weZimbabwe, lamalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhathe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa idlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe yokuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azo khangela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe, hayi okuhlupha abalutshwana babusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo. Hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana babusayo angahlonipha amalungelo abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobelela inhlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seIbhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebesebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, ulale enye lokuzeni commission e-corruption futhi layo. eyakhiwa ngumongameli amabodies lawo akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuchoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwememorialization udaba lokudila nombhuqazi okuyicommended yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba beconflicted sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa uperpetrator besaba uperpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvikela iphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni litshe sizalibisela bengixoxisana lezakhamizi zebhalagwe nazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje lokhu esisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibheju likaZulu. Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukuthonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokugijima esigabeni seGeorgia khonapha eMelika kuqalile ngemvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Lou Travis McMichael nomakhelwano wabo uWilliam Body Bryan betheswa icala lokubulala uAhmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga muntu ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundulo kubangele ukuxhokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika bombango wokucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungemva njalo kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundulo engelacala kokwazundisa abaningi. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yibungani kuhle kwezulu emhlobelweni ongentshonalanga yelizwe ngasikhathi sinye. Uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi. Abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekazi le-Afrika abangaba ngamashumi atobaminambili AD ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya. Kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zase-Cape Town kwele-South Africa ukuyageca izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle kwamanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho. Abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodlo sikamongameli eKhartoum betshengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando kayiphikiswa owayekhona besithi laye omutsha osaphethe intambo zombuso akala akwenzayo ukuthuthukisa isimo esihle sezombusazwe elizweni lelo kanye lezomnotho.
Kuhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba oweInternational Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District ku Facebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu 5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbele ngabomama benkonzweni lungu 30 lungu 50 lise Dubai wherever lapho likhona lengasithinta siliphathisa ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka ku Facebook, siyazama ukuthi sazise abantu abanengi ukuthi kule qembe silisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana o angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi enginika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike, ngitsho la kancane.
Kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona, ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho uhleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius o kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni ebulenjini kula lama embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lelo elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuza ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yikuthi bakugcwayise. Sikhuluma sinje nje ngilinde ukuthi ngikhulume lo ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bhenki bengicela ukubuza ukuthi kanti vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithole ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungela mbadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe-International Community Development. Utabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.